Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Simo zeyo sane langathi lorathathi asi bambotha wana vice president.
Izikhalazo zenu nizizwile njalo kulomuntu ade ezibhala phansi. Umsekeli wami uChiwenga uke waphedula eminye imibuzo yenu ade selibuzile.
Abalwa impi yenkululeko bakhonona kumongameli Emmerson Mnangagwa besithi ukhetho lweZANU-PF lwama-primary olwenziwe ezigabeni zabo belugcwele ubuqili nodlame.
Imanifesto yesithelwa kuningi kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MCCF okhokhelwa ngumama uHlupe kuningi kuphule abalungiselele khona ukuthi impilo zabo ngempela zehluke kakhulu kuthe zifane nabantu abahlala emadolobheni.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lethula ugwalo lwezithembiso zalo elithi lizazenzela abantu nxa lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Ngowoza Friday lamhlanje silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele South Africa uWisdom Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwa impi yenkululeko babe lomhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla eHarare lapho abakade bekhonona besithi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZANU-PF lwama-primaries olwenziwe ezigabeni zabo belugcwele ubuqili lodlakela. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zamalunga awebandla leZANU-PF inengi yilabo abalwa impi yenkululeko bebethe gwaqa eHarare besethula izikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa ikakhulu ngokuphathwa kokhetho lokudinga abazamela ibandla olwama-primary. Umgcini sihlalo webulawayo umnumzana Sifa Sincube uthe ukhetho lweZANU-PF olwama-primary lomzuso obuhlungu njengoba intando kaZulu ingasalandelwanga. Umgcini sihlalo wenyakatho yemandebeleni umnumzana Richard Ndlovu usola ukuthi abalwa impi yenkululeko bakhunjulwa nxaso kulukhetho kuphela njalo abaningi abangasaholi ngenxa yokuthi bavalelwa phandle ngabomu.
Ukhulumeniwe ngamakomrades amaZC lamakolaborators.
Umongameli Mnangagwa uphendule esithi obekukhulunywa ngumgcini sihlalo ukuzwile njalo okunye abakhulumile izinto azaziyo vele. Akaphendulanga kodwa udaba lokuthi abecele elachotshwa kuZANU-PF ngomnyaka odlileyo sebekhokhela endaweni eziningi.
Simo zeyo sane langathi lorathathi asi bambotha wana vice president.
Izikhalazo zenu nizizwile njalo kulomuntu ade ezibhala phansi. Umsekeli wami uChiwenga uke waphedula eminye imibuzo yenu ade selibuzile. Izikhalazo zenu bezifanana kodwa bezikhona ezinye ade zishiye njengoba izikhalazo zonke sizihlonipha. Umgcini sihlalo munye lamunye ubebuya phambili ezoletha izikhalazo zeprovinsi yakhe.
Lo ubungumhlangano wakho wokuqala lamalunga eZANU-PF inengi lingabalwa impi yenkululeko eHarare. Obona ngenhlelo zebandla upolitical commissar weZANU-PF umnumzana Angel Petrugeche wethule umbiko wokuthi ibandla lizaphinda ukhetho lwama-primary ezigabeni ezilichumi ngemva kokulwisana namalunga ebandla leli ngeviki ephelileyo. lo umhlangano wesinye ngemva kwalo abelawo lezinduna olandele ngenkokheli zabekholo owesithathu wahlangana labo sobabhizimusi okwamanje uthe usazahlangana labatsha nabasemakolitshini emfundo yaphezulu. Imele sithu 7 seHarare ngu-Gibson Bebe.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khuphe liza kwethula ugwalo lwezithembiso zalo elithi lizazenzela abantu alubane lithela ngqoba kukhetho imanifesto kusasa kobulawayo. Leli bandla lisanda ukwenza umhlangano walo weCongress lapho elakhetha khona uMakhuphe lomsekeli wakhe umnumzana Robert Gutu kanye labanye abakhokheli balo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phokeni. Yena ochazisele uNtongamile Nkomo weStudio 7 okuningi ngokwethulwa kwemanifesto yabo.
Umkhosi wakusasa siwenzela e-amphitheatre kobulawayo. Sizobe senza lokho okubizwa ngesilungu wathi manifesto. Imanifesto yethu ithelwa okuningi kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphe kuningi kukhule abalungiselele khona ukuthi impilo zabo ngempela zehluke kakhulu futhi zifane nabantu abahlala emadolobheni. Kukhona okuningi azokhuluma ngakho, okunye sengingakuthinta nje engingafuni ukuthi ngikhulume kakhulu upresidente kakhulu ninto zamanzi nento zabo-electricity nento ze-sanitation ngizokhuluma nje ngazo kakhulu kusasa. IZimbabwe nje yonke nayo nabahlala emadolobheni kuningi azokukhuluma kusasa upresident okuzochaza ngempela ukuthi iprogramu ngempela efuna ukuthuthukisa ilizwe elisephambili. Asizukuthembisa abantu amanga, asizukuthembisa abantu into engekhoyo. Sizokhuluma ngento enizoyibona nawo ukuthi uma yo-calculator ngempela imethi zakhona ziyahlangana.
Lona ibandla seliliqoqe kuhle yini lahlangana kuzo zonke izigaba zelizwe?
Hayi, banza selihlangene wena mfowethu. Ngempela kukhona lapha nalapha isinenkinga khona, kodwa ngubani ongenayo inkinga? Uyabona, ngoba ningazi ukuthi singasahlangana nazo izo lezo abanye babefuna ukuthi bachathe ngodlami iphathi babaleke nayo baqhubeke ngobandlululo nazo zonke lezi zinto ezimbi. So kukhona leyo umsibizwa ukuthi housekeeping that we are doing, kodwa siyangijabulisa umsibizo lesi esiwenzile. Hayi, kuhamba kahle. Angisazelanga indaba yokulonta ngoba abanye bathi njengoba silonta kobulawayo sebenza kobulawayo kuphela. Hayi, akunjalo.
Ungathini kubalandeli bebandla lenu loZulu nje jikelele phambilini kwakusasa?
Hayi, into engayisho ukuthi kusasa wonke umuntu akazi amphitheatre kobulawayo. Abangasoze baphumele kuze amphitheatre kobulawayo, sizobe sikhona kuFacebook sikhuluma ngeprogram esinayo eyeZimbabwe. Iprogram njengoba sengithile ukuthi ngesaba ukuthi ngikhulume kakhulu upresident engakakhulumi, kodwa mase upresident ekhulumile ngizoza njalo kuwe mfakazi sikhulume ngempela ngimaze ngichaze. Kodwa nawe nje uma ulalele kusasa sizoyizwa ukuthi hayi ngempela iprogramu yeZimbabwe ikhona lana, ngokuba siphethwe ngumama manje ento mama njengobusazi ukuthi into zabo lezi bayazi ukubhekekhaya, bayazi uthatha noma kuncane kanganani bakunakise nje kugcwale wonke umuntu uzonakekelwa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phokeni, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi abantu abazatholakala bebhalise kabili kusiya phezulu bazahlolisiswa ukuthi imbangela yalokho kuyini ngoba kungekho emthethweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhomishina bezeki bebekhuluma lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lezamabandla ezokholo lapho abazise khona ukuthi ukutholakala umuntu ebhalise kaningi akukho emthethweni. Ukhomishina Qhubani Moyo uthe bazahlolisisa izizathu zokuthi umuntu abhalise kaningi, ethi balakho njalo ukuhambisa abanye emapholiseni nxa izeki ingasuthiseki ngezizathu lezi.
Ukubhalisa kabili vele akuvunyelwa emthethweni. Ngalokho ngivele khona kuyabophisa. Kodwa njenge commission siya understand ukuthi njoba bekuyi first time senza iPVR process mhlawumbe abanye abantu abaningi bengabe benze bengakwazi ukuthi lokho kulama consequences anjani ngalokho ke i-commission izacubungula ibonisise ibone ukuthi ingathatha amanyathelo bani ukuthi idile lalabo abantu abarejiste kabili kathathu kumbe kane
osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo eMthonjeni Women's Trust unkosikazi Sikhathele Mathambo uthe kungakabotshiswa abantu kumele kuqale kuhlolisiswe ngoba kwezinye izikhathi abantu bayathutha lapho abahlala khona kuthi ngokusweleka kolwazi bagcine bebhalisa njalo besesabela ukuvalelwa phandle ngesizathu sokuthutha
Ngibona ngani ucathekile ukuthi khona behlolisise ukuthi khona umuntu ezenza i-double registration wawuhambe njani ngwasizananzela kakhulu emakhaya ngenxa yokuyethuselwa kwabantu mhlawumbe omunye ngoba wayengasela slip mhlawumbe sokube leyinye nje isizathu wabona kufanele ukuthi enzeni ehambe ebhalisa futhi
okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi kuzavulwa indawo zokubhalisela ukuvota phakathi kweziqinti okuhlala khona abantu Uprovincial Elections Officer wakoBulawayo umnumzana Innocent Ncube uthe iBulawayo izakuba lendawo ezingamachumi amabili lasichiya galolunye i29 eziqintini zonke zakoBulawayo ukuze kube seduze labantu
iVoter Registration izabe iqhubekela phambili okuthi ukuthi out of ama wards angu29 enye lenye ward izaba le registration center A1 lokhu senzele ukuthi khona sibe seduzani labantu ukwenzela ukuthi abantu ba-accesse ama voter registration centers bengagadi bengahambi uma ngomuntu i-voter education izabuya on the ground isibuya ke lawo ama voter registration centers
obemele u provincial elections officer wesabelo seMathebeleland North umnumzana Joseph Moyo uthi isabelo lesi siza kuba lendawo ezingaphezulu kwekhulu
kuma 7 districts ethu sizabe sikule 192 wards ezizwe ezizabe zile registration but ama inspection centers ethu yona lawo ongama registration okuzabe ku-inspektwa khona futhi
abamele izabelo ze-Midlands iMashingo kanye leMathebeleland South bazise ukuthi baza kuba le ndawo zokubhalisela ukuvota eziphakathi kwabantu ukuze ababesele bengabhalisanga benelise ukubhalisa indawo lezi zizavula kuze kube yisikhathi sokubhalisela okuncintisa emthethwandaba izek ithi izakwazisa uzulu ukuthi indawo lezo zokubhalisela ukuvota sizaqala ukusebenza nini ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Imuli kaMongameli Mgabe silindele ukwaziswa ukuthi isivikelo ekubotshweni esasiphiwe unkosikazi Grace Mugabe ngemva kokutshaya intombazana yakwele South Africa nyakenye besisemthethweni kumbe hatshi. Ngemva kwamalanga amabili loludaba luhlaziywa emthethwandaba wePretoria High Court, uMahluli uthe uza kwethula isinqumo ngokuya kwesikhathi. UBenedict Nhlapho usipha loludaba esePretoria kwele South Africa.
Lamhlanje bekulilanga lokugcina amagqwetha ephikisana ngodaba lokuthi kambi sivikelwe kubojwene saphiwe unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lokutshaya unkosazana Gabriela Angels sasemthethweni kumbe hatshi. Namhlanje kamagqwetha kahulumende atshela uMahluli ukuthi leso sivikelo unkosikazi Mugabe wasiphiwa phansi komthetho wamazwe omhlaba ohlobo lwe-International Customary Law. bathi lomthetho uyavuma ukuthi umkamongameli avikeleke njengomkakhe nxa engadala amacala esekuhambeni. Amagqwetha avumile ukuthi leso sifikelo asisasebenzi njengoba unkosikazi Mugabe kasenguye umkamongameli welizwe. Kodwa kamagqwetha abalisa awe AfriForum, awe Democratic Alliance lezinye inhlanganiso batshela umahlulu ukuthi kawuseloqiniso ukuthi kulo mthetho asetshenziswayo ukuphi unkosikazi Mugabe isivikelo. Bathe lelo liphutha elenziwa nguhulumende weSouth Africa evikela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Umgcinihlalo webandla leDemocratic Alliance uMnumzana James Self utshele iStudio 7 ukuthi basilindele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba.
We want a principle established that nobody, however,
sifuna kube lesibonelo sokuthi eSouth Africa akula muntu ongaphiwa isivikelo ekubotshweni nxa edale icala, kungakhathalekile ukuthi wazana lobani kumbe uyini empilweni. Sikholwa ukuthi isinqumo sikamphathintambo weSouth Africa sokupha unkosikazi Mugabe lesi isivikelo sasingekho emthethweni.
Ngakwelincela unina kaGabriela unkosazana Debbie Angels laye ufunga wagomele sithi ufuna unkosikazi Mugabe ajeziswe.
I want to be blamed for what she did to my daughter because it was unprovoked. The attack was unprovoked.
Ngifuna ajeziswe ngalokho akwenza kundodakazi yami ngoba yayingonanga lutho. Indodakazi yami kayenzanga lutho olwalungenza ichaywe ngendlela eyachaywa ngayo. Ngifuna uGrace ajeziswe. Kufanele amiswe phambi komthethwandaba. Nxa umthethwandaba unganquma ukuthi ayejele makube njalo.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lithi lifuna isinqumo sikamehluli kulolu daba. Sifundise inkokheli zeZimbabwe ukuthi amalungelo abantukazana lawo aqakathekile njengalabo abalamandla kwezombusazwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbedzi uthi kufanele lesinqumo sitshengise ukuthi akukuhle okwenziwa unkosikazi Mugabe. Kodwa kesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Thubelihle Banda uthi loba ekusekela ukuthi unkosikazi Mugabe asithathelwe isivikelo asiphiwayo kufanele leli cala liphathwe njengawonke amacala.
Indaba yakhe kumele yekhothi kodwa acharge fairly like a human being, not ngenxa yokuthi wakwaba ngumfazi kapresident kumbe ngenxa yokuthi people are pushing their political agendas.
Umahluli Vala uthe uzakwazisa amagqwetha kuleli cala nxa esephume lesinqumo ololu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamuhla sikhangela okuphume emhlanganweni obukhona phakathi kwabalwa impi yenkululeko lomongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngesikhathi idolobho leKai Town lihlaba omkhulu umkhosi ngodubo lokusilela kwamanzi olubangelwa ukungani kuhle kwezulu emhlubulweni wangezansi eAfrika. Abenhlanganiso yeWater Aid kumsebenzi wokuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele bathi ukuguquka komkhathi yikho kubangela ukusilela kwamanzi emazweni omhlaba. Inhloko kahulumende esanda ukukhethwa embusweni kwele Malaysia uMahathir Mohamad uthi uzagcwalisa isithembiso asenzayo esakhankasa ukuthi uzaxolela umkhokheli webandla eliphikisayo u-Anwar Ibrahim owabotshelwa amacala abaningi abathi ayengawokukhandelwa nguhulumende. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi izehlakalo zokwethuselwa kanye lodlakela beziqansa selokho umnyaka uqalisile ikakhulu ukulwisana phakathi kwebandla leZANU PF lele MDC. Embikweni ewethulela muhla inhlanganiso le ithi izehlakalo zakwabela abebandla leZANU-PF kuphela okudla lokunye ziyehla. Isigaba seMashonaland Central iso esilezehlakalo zodlakela eziqansileyo kwedlula kweminye iminyaka nxa kulokhetho. Inhlanganiso le ithi izasebenzelana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North edale leparlamente ngowebandla leMDCT. Yena isiqale ngokumbuza ngokulwisana phakathi kwebandla lakhe kanye lakweleZANU-PF.
KuZANU-PF ukuchitheka igazi. Ngingakutshela ukuthi kuma primary elections wona lawa adlule aweZANU-PF kufe abasekeli beZANU-PF abanengi kuleli lizwe ikakhulu kusukela eMidlands Province. Kuqansa kusiyali. Ngihlangane lamanye ama-MP awezanu awadliweyo kuma-primary election akade besitsho bona ukuthi khona izinduna zabo zihambe zaphiwa imali. Ziphiwe imali ukuthi zibize izakhamizi zonke zizitshele ukuthi onguye okufuze ukuthi abe yi-candidate yezanu ngobani. Wayezakala badliwa ama-MP ngenxa yokuthi osabhuku o-chief babiza abantu babahlalisa phansi babatshela ukuthi lapha oyikhandidenti nguzibani. Oyayekela ukuvotela lowo muntu kahle ebekwazi ukuthi kulesi sigaba akasafunakali. I-violence ekhona kuZANU-PF yona le. Thina kwe-MDC hayi asiyiboni, angikayiboni. Ngikhuluma kanje mina kathesi mphuma phakathina komhlangano we-consensus. Abantu bayahlabela, bayagida, bekunabantu akade benchallenge abafika ku-6. Bawithdrawile bona ngokwabo bodwa. Abantu bayajabula bagoni wehlukene la kuZANU-PF.
Isehlakalo ikakhulu lesiyani senzakala eBuhera kungcwatshwa owayengumkhokheli webandla leni. Lezinye kobulawayo lapho okwagijinyiswana khona.
Kwakunabantu bedrama, ama-comedians, ababefuna ukuthi nje bebukwe ngumhlaba wonke ukuthi khona bona bakhona ngenxa yokuthi kule njongo yayivele ikhona. Sakubona njalo ivinda laphana sokuthiwa khona kulabatshayiweyo kobulawayo. Abantu sebephuma bele mpikitsha yokuhlatshwa injection. Angiwazi umkhuhlane wokutshaywa mina abantu bephiwa injection. So ke kunenge okufuza ukuthi abantu bekucubungule bengakakuthathi face value. Ukuthi ngoba iHerald kumbe iZBC TV ikuthilo kakutsho ukuthi khona icho okuliqiniso.
Inhlanganiso leyi ithi iMashonaland Central ngenye yezigaba etshengisa izehlakalo zodlakela eziningi. Lina kodwa kuyini elikubonayo nxa selikhangela ilizwe lonke jikelele?
Akukabi bungcono sithandekile, akukabi bungcono. Into esiyenzakele kuphela ukuthi iZANU-PF isitshintshe istrategy se-violence. Nxa kuyukuthi laphana babetshaya mgceke, khathesi sebetshaya laphana.
Lo mnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North edale lephalamende engobandla le-MDCT sixoxelaye ekhona le eBinga.
Direct from Washington, the voice of America,
abenhlanganiso zabasakhulayo abasekela ibandla leZANU-PF abazingxenye yomanyano wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform banikeze inkokheli yengatsha kuqula elikhokhelwa ngumnumzana Pupurai Tokarepi amalanga amathathu ukuba iguquke kundlela abasebenza ngayo kumbe batshiye umsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe emahofisini eMedia Center, abasakhulayo laba bathi bengamavila laba bantu besehluleka ukuqhuba umsebenzi wabo. Umkhokheli walenhlanganiso uTonderai Chidawa uthi njengabasakhulayo bafuna ukubona ukuthi kusiyaphela lezo nsuku ezintathu inkokheli yengatsha zonke ezilithumi ibabonise ukuba kuyiwa ngapi emalungiselelweni wokhetho. Umkhokheli wenye yenhlanganiso yabasakhulayo ekulomanyano weZiap ye-Youth Entrepreneurs Business Forum, umnumzana Chinashe Mushipe, uthi inkokheli bekumele ngabe isiqalile ukukhankasela ukhetho.
Khathesi bathule bazihlalele bayenze izinto zabo. Thina sizwisisa ukuthi bafuna ukuhamba lathi yini kumbe sibe lezinye ingqondo. So yikho sithe namhla hayi manje silitshele ngoba isikhathi sesihamba. Sizizofika isikhathi sama-elections. Ama-youth amelele ukubakwazi ukuthi nathi sime ngaphi lapho.
Kungalesi sizathoke umshipe ethi benikeze linkokheli amalanga amathathu ukutsho ukuba kwenziwani.
So sithi kibo madoda sele 3 days lezi esizidumileyo. Ngicelani libe lisitshele action plan yenu. You have up to Monday. Usibe kwazi ukuthi ama youth aid lo yenzelani. Ama youth yo yokusasa yelizwe. So sifuna ukwazi ukuthi usasa yethu siphethe kahle yini.
Uthi bafuna ukuthi kusiya phela lezo nsuku ezintathu sebechilo ukuba bazimisele ukusebenza kuzana uPF nalo bahachi.
Ngabe youth league, the national youth league, siyaqalisa ukuvula umgwaqo uthi umkhulu wethu sebuya la ephungu sekela sifile ukuthi hayi okhulwe labantu abasha lokhu mina and yinto ayifunayo ufuna ukuphumelela komuntu wonke especially labantu abasha. Kodwa nxa ama-youth angikhona omele bethungameli ama-youth behlezi umthungameli uyasebenza kutshoni.
Bayayikhumbuza linkokheli ukuba ingaze yazikhohlwa lezo zehlakalo zanyakenye lapho kwasuswa khona inkokheli yezanu PF eyayingenzi okufunwa ngabalandeli bebandla ilakho ukwenziwa esifanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lamhlanje kuWoza Friday silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele South Africa Wisdom Nyathi. Sizweni uBenedict Nhlapho esiqhonsela umculo ophuma kudlalade lakhe.
Ithi Woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi ubhokile.
Wisdom Nyathi odumeke zomculo ngelithi Mawiza Mdluli ubiza disco music umculo wakhe. Wona ke uyezwakala ukuthi ngomdabu nxa ulalele iziginci zawo ulezicucu zerumba yamachangani bese kungathi futhi uke wahlephula emculweni womdabu wamaTswana. Insizwe yasekheze sewula ithi ngumdumo ohlukile ohlose ukubuyisela uZulu eziginqini zomdabu.
Umculo wesintu. Kanti ke futhi mina indlela engiyenza ngawo shuthi ngiyafundisa, ngiyakha, ngiyaduduza, ngenza nje into eziningi ngifaka nje imessage ethile kubantu. Isihloza sithi umuntu omdala uma esehamba uyalayela. Kukhona isikhathi ukuthi abize abantwana bakhe lapho oqala khona ukuveza izinto abe zingazaziwa ngabantwana.
Leli ke lithi umuntu omdala mayise hamba uyalayezela. Ngelesithathu kanti lumculi usenze ama DVD amabili. Ezinye zengoma ezikuledlalade ziqoqela le ethi usuphila kanjani, isigebengu, xenophobia, lale ethi imihlola yami. Uyiza uthi ubona ikusasa lakhe njengomculi livulekile kanti ufuna ukuba umculi owaziwayo njalo oyisibonelo kwabasacathulayo. Lokhu ke uthi ufuna kwenziwe yilo lele lithi umuntu omdala.
Kuphekiwe impela lapha kuvuthiwe ayizibondiwe. Nakuma advert lapha kuma social network mabe silifaka hayi no izandla beziya phezulu kakhulu impela. Yikho kungenza ukuthi nami ngize ngiye ngibe nesifiso ukuthi no mangiye ngiyokuphakele abantu abaningi bakuthole kungabi yilona lo kodwa ke kutholakale abantwini abaningi.
Kudlalade lakuqala wayesithi emendweni kuyabekezelwa weza esesithi poison engakazi manje sesithi umuntu omdala. Melistro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.